ngizangena umthetho oludluleyo olwama-award i-councillors ngoba lingala mali ebhadalwayo lawa amanye ama-election ayikluda e-MP kuba nzima ukuthi siphathisiphethe ngoba uyakhumbula ukuthi imali yakhwenjwa yihulumende kule iveki ukuthi imali ishike kuzero eyama-candidates ama-MP $50 isiya $1,000 so kunzima kakhulu njengenhlanganiso thina izaphu esisashingelayo isikhwama sesizasinyeke sike sifinyelele idaba lolu ngani ngoba ngokubona kwethu kuzozolamaningi futhi ama-violation alandelayo so asingeke siphumelele ukuthi sixotshane nawo wonke noma nje besifisa ukuthi simele abantu sigcwalisise ingxenye yethu yokuvikela idemokrasi ngokuvota kodwa kungasiphila ngalolu hlobo ngaleyo ndlela ukuthi asilamali asilasikhwama sokwenza ama-violation.
Alizange licabange yini ukuya enkantolo ukuyayicela ukuthi iphoqe izeg yehlise imali ebhadalwayo?
Wabona iziphithiphithi zakhona leyo isiphangisani sakhona okwenziwa ngayo imsebenzi thina sathi lokho sisakhangeleke ukuthi sikhulume ngama-reforms electoral reforms le-security sector reforms zonke ezinjalo sase sijunga-ke leyo isiphithiphithi leyo isiphangisani sobhayinto lokho sisatholanga isikhathi sokwenkantolo.
Khona siyabona elizweni babankomo abantu abaningi bayakhala ngemisebenzi engatholakaliyo, imali kayibambeki, izinto ziyadula, kuyiwa nje kukhisimusi. Abanye bathi hayi kabasoze bayibone, bazayizwa ngomnuko kuphela. Ungathini ngokwenzakalayo
lapha? Ngokwankomo kulonzima kuyongakazibiboni sati ukuthi kumbe sokungene leyo secondary republic ekuthiwa iyalalela kuthiwa ngiyomuntu yonke izinto kuyathi izinto ngamandla lawo iy'ndebelo zisuba nzima ngamandla ukuthi udle inkukhu inkukhu nkukhu ngokwayo kumelike le-$10 le-$20 uyayibona ngapha akulamisebenzi imiholo yakhona ayikho abanye bakhonisa ama-zimbabwe-dollar khona kuthiwa ama-TGS kuloku nzima lapha ngokwankomo. Kuye kuthi-ke kunjalo ke ama-politicians badlalwe ngezikhathi zabantu khonokho okwenzakalayo ukuthi iphithiphithi lemali isikhanye yikudlalwa nabantu kudlalwa ngamavoti ngama-voters okuyiwo abantu bayahlonitshwa besetshenzele kodwa kubhizi kuyalwiwa isiphithiphithi baba asazi uyabheda ngani mpingamile angazi uyabheda ngani into leyo inzima yokuthi kuyahlekisa kodwa kungahlekisi ngani ngamadlwane ngani kuyini lokuthi uyakhangela ukuthi hhayi kudlalwa ngempilo zabantu la hayi kunzima phela mkhomo kunzima.